kuminyene imota kazihambi abantu kabangeni bathatha amalanga abantu sebela ama-3-4 days besebhoda nxa sisizwa and kuphuma le maphepheni abuthi omunye umama uze washona ebhoda khona phana ngenxa yokuxokozela okukhona maybe sekhulelwa i-BP lani so isimo sibi kakhulu ebhayibhulithi okwamanje sikhuluma kuqedakali ukuthi kambe kuzafika kuthini abaningi ikhisimu singathi abasoze balifike ekhaya bazadlala bekhona phana ebhoda
kungeyini okungako kusenzakala abantu baningi yini kwedlula iminye iminyaka
no really qiniso likhona ukuthi abantu abakho baningi njengeminyaka yonke njengokubona nje nxa uhamba lapha emgwaqweni hhayi uloko esibabiza ngokuthi injiva mbabo GP abakho kaningi kangakolo nyaka kodwa iproblem yokuthi kulama-delays amakhulu ayenzakala ebhoda ihulumende we-South Africa u-strict ngendaba ye-corona so ikubona i-congestion ise-South African side ngapha e-Zimbabwean side kungela congestion because uhulumende ufuna ukuthi wonke umuntu odlulayo kube nomthetho oqinisekileyo uhlola abantu nga-1-1 qede lapho bavala ibhoda ngo-10 iziyevulwa ekuseni ngelanga elilandelayo so kwenza ukuthi abantu bebe baningi ebhoda kodwa kungayisilo inani elijalo ukudlula ebhoda abantu abaningi lo nyaka sibila ayikababuyanga imali yokutest i-COVID iyehlula abantu abaningi ukuthi ungakasuki ucabange i-R800 ubuyela mzwana usubuyela enye i-R800 hhayi imali eningi kakhulu ukuthi abantu babone kungcunzi leyo mali bayithumele ekhaya bona bezihlalele
khona okungakubangela ukuthi abantu bagcwale kangako emngceleni ngesikhathi lesi ese-COVID kuyini
bona labo ababuyayo bawukhangele bakuweya ukuthi kungcono begijime bezefika ekhaya asazokubafuqayo ngokuthi baze ekhaya njengomnyaka wonke abantu bengafikanga ekhaya so abalutshwane labo basacrificile ukuthi bebhadale leyo mali Chris Bar gijime bazofika ekhaya noma iy'mali eningi kakhulu kangako but njengoba ngithilo angithembi ukuthi abantu baningi njengesuku zonke zekhisimusi lo nyaka ngani inani liphansi kakhulu okudanisayo ukuthi lanxa uhulumente ezibabhethe ucela ukukhulumisana le-South Africa ukuthi ulungise indaba ye-Bidbridge i-South Africa ihle yala yathi yona hhayi thina sikhulumi lani lokhu esikwenzayo thina ebhoda sukubona kusilungele ku-right Zimbabwe hambani liyilungise i-economy yenu kwenze kuthi abantu bakini bengabuyi e-South Africa bezeminyane ebhoda yethu bathi bona bazaqhubeka ngokuhlola abantu nga-1-1 COVID ngokufaka imithetho yonke abayifakileyo e-COVID so akunzima ukuthi indaba yangikhona izalungithini ngizwile abanye besithi sebebuyele emuva sebefikile ebhoda bebonta kulahophi yokuthi kuzacrosa so nxa bengazibuyelela abantu behlala phansi belishiyane lakho akulanto enkulu abazayiluza.